Uzigabaza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokulaywa kwabesifazana abangena emendweni. Siqale saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Cynthia Dube. Kuhamba njani Madube kulezi nsuku?
Ukulaywa kwakuqakatheke kakhulu ngoba bekugwema izinto eziningi, bekuletha inhlonipho ma umntwana efika emzini lapha endele khona. Okwakumqoka kakhulu ukuthi abantwana basuka belayiwe babekwazi ukubekezela, babekwazi ukumelana lezimo abahlangana nazo, ngoba besuke betsheliwe ngabo anti labo gogo ubana la, kumbe ngithi ubabakazi ngolimi lwakithi labo gogo, uthi la oyakhona akusekini, konke ozokuthola kusenzakala lapho ngokwalapho. Indoda noma ibuye ekuseni awuyithonisisi, awucebi, uyayihlonipha kunjalo. Konke lokho bekuthathwa sikusebenzise noma bekusiba buhlungu ngesinye isikhathi, kodwa ngoba besuke sitsheliwe ukuthi nathi imizi yethu yama ngalesi sizathu, besikulalela sikulandela. Okwamanje akusela kulaywa, umuntu sevuka bathandane namhlanje, in 3 months time sebehlala bonke, yikho imizi yabo ingasami isidilika. So sibusiba lokubulalana phakathi, ngoba umuntu lo, kumbe ngithi lo owesifazana, usuke engazange walaywa, engasazi ubani isimo azahlangana naso, kumele asibekezelele kanjani kumbe asiphathe kanjani. Basuke nje abantwana bethu umuntu azendise, babona kungasaqakathekanga ukuthi ukulaywa into ehlonipheka kangakanani, yayisenzelwani.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko.
Uma sikhuluma ngomalokazana, sikhuluma ngomuntu osekhethe ukutshintsha isibongo sakhe, sesiyasebenzisa isibongo sakwabozana. Umuntu onjalo akaphombi ukuphuma njengalokho esesikubona manje, omalokazana bamanje, umuntu osuka esiya eGoli ephenduke esengumalukazana wakomunye umuzi. Umuntu uma sebone ijaha uyahamba kubo anti, lejaha lazo lihambele kubo anti balo, kubo babakazi balo, kuyenzwe kukhokhwe zonke lezo nhlawulo ezisuka zifunakala kwaninazala wentombi. Mase zikhithiwe lezo nhlawulo ke, umalukazana oanti bakhe, obabakazi bakhe nabogogo bayabhoda naye ezikhaleni ngale bemlaya, bemfundisa, ngoba bona basuke sebadlula kikho, sebekubonile ama-challenges angkhona. Bemlaye, yikho uzwa kuthiwa izalukazi ziyahamba ziyomflathela umakoti, zimdunusele eziphaleni ngale. Basuka besenza bale mikhuba yabo ogogo abayenzayo uma bekhupha umalukazana, bemlaya ukuthi oyabe suke efike wakuthola khona ngale, noma efike wathola bethakatha kwaninazala wawukhetha lowo muzi, kufanele efike elandele lokhu. Yikho bemlaya kanjalo ogogo nabo anti.
Lapha besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube kanye lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu.